Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuMpalakazi 2018. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ye abantu bawuzwile umbike, bazwile izithembiso. Izithembiso kakhulu sekumele kathikani bekhalele kuze ku 2019 eqalisa babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yekuhulumeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe. Njengoba ukhetho solwadlula.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani. Khona lapha e-town ikho lapha esuza khona imali, elokuchina kulala imali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani. Manje i-town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Ngoqhamuke inqaba ngcoza edolobheni leHarare lamhla lapha amapolisa kamansipala ebambisana lamapolisa weZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokubelethisa kwabomama abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula. Embikweni wakhe wokuhlangabeza umnyaka omutsha, uMnangagwa yena okukhefu uthi kulezibonelo ezikhomba ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka ngomnyaka ozayo. Uthi njalo umnyaka lo esiwugqibayo ubunzima kakhulu, kodwa ngokubekezela kwabantu ilizwe lenelisile ukuqhubeka lisenza imizamo etshiyeneyo yokuthuthukisa ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Mithuseli Moyo.
Ye abantu bawuzwile umbike, bazwile izithembiso. Izithembiso kakhulu sekumele kathikani bekhalele kuze ku 2019 eqalisa babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yekuhulumende, yezwa kuthiwa imali ke ekuthathwa yi-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela bekubhajethi. Kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zonke ezikhona ezihluphayo, ukuswelakala kwemali, into yamabhondi, into yokuswelakala kwezinto ezitolo, kuzamele acheche ezemasinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo.
Ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo, okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani?
Ye kunzima ukuthi umtethi ye kumbe hhayi, kodwa ngosokwenzakele abantu bani sebelahlekelwa lithemba. Kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi, kukhona okunye abangakuqamba kona bethi ayikhangelani mbonile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha, sebesenelisa ukuthi kuyaqhathe abantu abatsha kuhulumende, ukuthi ukuthi into ziyanibilika phezulu khona ngale. Kodwa kumele phela kukhanye kuvuleke imisebenzi, kuvuleke amathuba kuzulu wonke. Kunzima ukuthi ukuthemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba.
Kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto?
Bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency. Kodwa ungakunanzelela, mina ngokubona kwami bona ukuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye. Njenga umgaba sesekhona, ungakunanzelela amafutha ade siba khona. Futhi wayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi livele ifenela lokhu ingenelilokhu. Laba asebekhona bale ngqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto, hhayi.
Lo mnumzana mithuseli moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhamuka ingxabangxoza edolobheni laseHarare lamhlanje lapho amapolisa kamunicipala ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho kulandela ukususwa kwabo kunyanga ezithile ezedluleyo lapho kuze kuqhamuke umkhuhlane wesifudo secholera. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekujayelekile ukubona amapolisa ehlasela labo abaphila ngokuthengisa abasebenzela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, kodwa namhlanje babonakale belisana lamapolisa okubangela ukuxokozela okuthile emkambo eCopacabana. Loba ikhansilike yasungula indawo zokuthengisela kunyanga ezedluleyo emaphethelweni edolobheni leHarare, ikhansili ibikwa ingasavumeli ukuthi lezo ndawo zithengiselwe osokwenza abathengisayo babuyele edolobheni. Unkosikazi Dorothy Masuku ongomunye wabaphila ngokuthengisa uthi akasoze ayethengisa phandle kwedolobho ngoba indawo zakhona zingelabantu.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha etown, khona lapha esuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Unkosikazi Nyoni olahlekelwe impahla eningi ngemva kwengxabangxoza yanamhlanje uthe ukuthengisa akusikufuna kwakhe, kodwa akula enye indlela yokuziphilisa angayenza ngoba akula msebenzi elizweni. Kunje uthi akasela themba lokuthola umsebenzi awufundela ekolishini yeyunivesithi, ngakho usephila ngokuthengisa edolobheni ukuze enelise ukondla abantu abakhe.
Amapolisa lokhu abakwenzayo kwi-Street Street Team, sinadinga imali zabantwana ezeschool fees for next year kuze sithole imisebenzi e-right, beze bevula ama-industry, beze thina silama-degrees lama-CV, but siyaswela umsebenzi eZimbabwe.
Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zikhanya zisekela okwenziwa ngamapolisa, zisithi abathengisayo kumele bahloniphe imithetho yekhansili ngoba lobu buhlongandlele bugcina busenza ukuhlaselana kwabo namapolisa kube ingozi kuZulu oyabe ezihambela edolobheni njalo kudala ingcekeza ndawana yonke. Umnumzana Themba Magagula isakhamuzi seHarare uthe kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabamele abathengisayo nabekhansili ukuze kube lokuthula edolobheni ngoba isehlakalo esinjengesanamhlanje siyingozi kuZulu.
Hhayi, vele iyabona indaba yamapholisa le lamavenda vele yahlupha ngoba kathesi seze singasakwanisi lokuhamba etown thina abanye singenindawo endabeni yangikhona but zokunzimisana. Kathesi begijimisana etown phela abathanda betshala lama-civilian angakwazi lutho. Ordinary people abangakwazi lutho. So vele i-lasting solution ukuthi vele badingele indawo yabo yokuyathengisela amavende esuke etown. Badingele indawo yabo behambe beyithengisela khona ngayo kulokuthi bebegcwele itown yonke leyo.
Umnumzana Mongameli Moyo uthe ikhansili le mthetho ebona ngokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni okufanele ilandelwe, kodwa leyo mthetho yephulwa ngabezombusazwe ngesikhathi bekhankasela ukhetho. Uqhubeke ethi kwesinye isikhathi ibandla leZANU-PF lalinika abasekeli balo indawo zokuthengisela edolobheni lingavumelananga nekhansili eyiyo elomlando wokwabela lezo ndawo. Umfokamoyo uthe lokhu kwenza wonke umuntu ayethengisa endaweni eziphandle kwedolobha abuye azothengisela edolobheni.
Akathesi abantu bagijimisana etown isipitipiti nje, kodwa singakhayela ukuthi ngubani owaqalisa ngalo lolu dubo. Siyabona ukuthi kwalaba abazombusazwe nxa bekhankasela ukhetho bakwanisa utshela abantu yonke into abafuna ukuthi bayizwe, betshela abantu ukuthi bebe bazothengisela esitaladeni ngoba kula muntu ongasuka endlini yakhe sibili ezothi nizothengisela esitaladeni. Kodwa into iyaqasa ukuvunyelwa yilaba abepolitics, ikakhulu singakhayela iZANU-PF ngamalanga kusalabo Grace Mgabe wayekhuluma sibili ethi amapholisa akayekele abantu bezithengisele. So lolu dubo yilo solu sikhathaza namhlanje. Into leyo kumele iqale ukuhlubungulwa phezulu khona ngale kuzembusazwe bese kuyehla phansi ngoba kungasilokhu siyabonta kupheli ngoba laba abantu ababe bezothengisa etown laba abanye bangikhona batshelwa yiboya laba abepolitics ukuthi hambani buyelanini khona ngale.
Izehlakalo zokulwisana kwamapolisa nabathengisayo ziqhubeka zisizakala eHarare okwenza iningi labazama ukuziphilisa ngokuthengisa balahlekelwe impahla eningi. Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezifana labo National Vendors Union of Zimbabwe ziqhubeka zikhankasela amalungelo abo, zifuna ikhansili isungule indawo ezihlanzekileyo njalo ezilentengo ephansi ukuthi amalunga azenelise ukusebenza ekhululekile. ngasithenelisa ngokukhuluma lesikhulumeni samapholisa unkosikazi Thembi Charamba ngoba ucingo lwakhe belusala kungena ucingo lwesikhulumeli sekansela umnumzana Michael Chidembe lalo lwehlule. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Imizi egcina intandane kanye lezinye inhlanganiso eziphathisa abaswelayo banikezwe izipho ezigoqela ukudla, impahla lokunye okuhlukeneyo iCouncil yakoBulawayo phansi kohlelo lukaMeya wakoBulawayo olwe Christmas Cheer Fund. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besi distributor impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa the underprivileged esigabeni sonke sakoBulawayo. Nathi bonch sathola sasile target ye 50,000 US dollars lingathi le mali lempahla esakutholayo kwakuwe 33,000 kodwa sigcine sifika ku 37,000 ingathi impahla ama pledges la konke impahla le mali esithe sakuthola iko esi kutistubuthe namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane kodwa ngibona ngani siyenze kangcono ku kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelela ukuthi njengoba singakavali asivalanga ama donations kaqhubeke kuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola idonation le evela kubaba wethu Mayor. Yenti donation day izasisiza kakhulu ekugcineni kokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama severe stroke, abanye ama diabetes nama senile dementia, and then usizo lolo sebe siluthole njengakhona phala esincedisa kakhulu isikhathi special khathi esisile problem yena le ukuthi izitolo izinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times, and then lokho lisesukutholayo kwasinceda. And then kwesi sikhathi siyasithole nje from ema churches olunye uncedo nje babebuye besinika. Mina ngiyabe ngunesi 8 kwaphana sigcina abantu.
IKhisimusi yalonyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimoda kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi izaqhuba imihlangano lezisebenzi kunsukwana ezilandelayo eyokulungiselela ukuthi zikhalale umsebenzi ngasikhathi sinye ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zazo. Lokhu kulandela inkuthazo evela kunhlanganiso yababalisi bemaphandleni RTUZ yona ethi kufanele izisebenzi zonke zihlanganise amakhanda zitshengisele zisola umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthole Ncube ngeviki ezayo ukuthi uyehluleka ukulungisa udaba lwezemali. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi, njalo ezinye inhlanganiso zababalisi zithi aziyukuya ezikolo lapho zivulwa nxa uhulumende engakhuphulanga iholo lazo. Esinye sezikhalazo zezisebenzi ngesokuthi uhulumende abaholise ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba ke esibakhokhelayo kube esingathi ababumba leli bandla. Baseke sitshelile ke ukuthi bafunani singakubeka njani ke kuZulu kumbe kungaba kuhulumende kumbe kubaqhathi. Sizama ukukhoordinatha ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe okugoqela ke amakeleke ama-students awe-informal economy. Sibona ke kuyi-mandate yethu njengeZCTU ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abatshiyeneyo kuyibo ke izisebenzi ezithi senze khonoko.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besingakaze siphethe inkulumo, besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi kodubo singaze sathatha ke isikhathi eside besibanga eside lokho esikukhuluma nje. Sikhangele ukuthi kube into engani iba effective. Abaningi basese kuholiday kumbe singathi ekuqaleni kaJanuwari. Ekuqaleni kaJanuwari sibona ukuthi abaningi bethu babe ngakaphenduki emsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe, ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngapi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathekisa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholileke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibona ngathiwa yikukhuluma kobuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uchatha ngomunwe nje.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela esetsholotsho. Ku-Live Talk lamuhla sinika lina balaleli bethu ithuba lokutsho elikukhangelele ngomnyaka ozayo ka-2019 lokubingelela izihlobo labangane. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokobelethiswa kwabesifazane abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi wawo. U-Anastasia Ndlovu sethulela okuningi ngalolu daba.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekuchiye impilo zabanengi zisengozini. U-acting clinical officer esibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Xolani Ndlovu uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo i-strike lesi esiyenzakalayo siyasi affecta ofana lezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i maternity eyabingela dokotela okhangela omama ababelethayo. hayi inhlupho eziningi izo zonezo ezokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama services ya maternity empilo a free awu umuntu akabhadali lutho kukanti ema clinic bayabhadala so sekusenza ukuthi abantu abanengi kulokuthi beqale be clinic bese be refer empilo uma kule problem sebecho bebuya straight empilo even kungama normal deliveries okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abayebe refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emakliniki kumbe abantu abasithi balama critical injuries kumbe ama critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa labo ababe buya bengekho bengarefeywanga njalo bengela critical condition bayacelwa ukuthi bebuyele emakliniki yekule ngozi eyenzakeleyo cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama report akukhona kathesi athi kulabantu ababili abachonileyo on the spot bese kusithi lapha empilo si receive abalimeleyo abangu 17 okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama patient labo asebe admitiwe okwakhathesi ngabathathu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola lemelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyazithengela kula mithi abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna iyusa kumbe ama-runs i-point note abasathathi. So kumele i-government ibone iplan ukuthi kumbe ikhiphe i-point note kumbe yenze something better.
Umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu embathwalayo manxa kuthiwa badischargiwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lathi kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because udoctor impilo. Lo hulumende uyakwazi ukuthi isituation yethu ayimanga kuhle, imali ayikho, izinto ziyadura. So ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela. Last week yona le ngake ngathwala umdala wa edisajwe lapha esinyathi from Mpilo. So kathezi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela mngcwaba. Indaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongwenzwa labantu abangazi umsebenzi wona ama doctors ehlezi ezindaweni zayo inside ukuthi bephiwe izimali zabo la because isituation manxa kuyikuthi yabinje ekhaya ziyabe zizibhedlela.
Isimo ezibhedlela simi kubi, abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane. Odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Akubizwa ozwayo edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika lapho okulomcimbi wamakholwa esiKristu wokubonga uSomandla ngabenzele khona ngomnyaka esesiwugqiba namhlanje bezicelela izibusiso ngomnyaka esiwusungula kusasa oka-2019. Omunye wabaqoqela umbuthano obizwa ngokuthi iDallas Crossover Gala umfundisi Thabani Dube weHarvest International Church uchasisa ngawo kungxoxo lo. Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Namhla silomcindo owe-crossover 2019 uyabo khona apha eGarland Harvest International Church. Siyabe silabaningi ababe bekhuluma silo senior pastor wethu Pastor Sundire uzabe chumayela. Silabo futhi u-Reverend Chivaviro owahlabeli Ebenezer abaningi liyamazi ukhona apha uyabe chumayela njalo uyabe hlabela. Silo Lloyd Tevetsai usuke eCanada uyabe lathi futhi ntambama uzabe hlabela. sile Harvest International Church Praise and Worship Team abaningi bayazi ngapha eDallas izabichumayela njalo.
Injongo yokwenza lo mcimbi,
injongo yokwenza lo mcimbi ngokuthi sizama ukuthi sibuthane njengamaZimbabweans sibanengi kakhulu ngapha eDallas, sibonge uNkulunkulu ngokusigcina okwenzayo ku-2018 njalo sibe lokwazana labanye abangazani, ngoba kulabantu ngapha abaningi eDallas abanye abazana abanye bayazana, kodwa uma sibuthanisa abantu ngendawo nje sake sibona sithi kuyanceda abantu bayabonana.
Livele liyakwenza lokhu njengamaZimbabweans lingapha ngaseMelika?
Sure, siyenza umcimbi lo every year, sizama ukuthi siyenze something hlakaphethu one city crossover na as Harvest International Church. Siyazama ukuthi sibuthanise abantu ama-church amaningi ngapha mhla ka 31 every year, siyazama ukuthi senze umcimbi lo and it's been successful so far for all the past years.
Ngizwa usithi linxuse njalo abavela eZimbabwe abafundisi kanye labaculi.
Yebo mam, sina umfundisi Reverend Chivaviro suke eZimbabwe. I think he's based in South Africa now. Silo Bishop Chakara laye based in South Africa.
Liyabela uchumayela ngaluphi ulimi?
Siyazama ukuthi sichumayele ngesikhiwa njalo ngesishona, kwa silabantu abaningi nabeZimbabwe. So lizabona ukuthi umuntu njengo Reverend Chivaviro ukhululekile uma echumayela ngesishona, then silabanye labo bazabe bachumayela ngesilungu. So sizabe sihlanganisa even ingoma ezizabe sihlatshelwa khonapho, sizabe sihlanganisa isikhiwa lesishona.
Leli lisiko elilithatha ngapi?
Singathi thina uma ungakhayela kuBhayibheli, into sibili eqakathekileyo ukuthi abantu abathandazayo bethole isikhathi sokuhlangana bebe ndawonye, ngoba uNkulunkulu esimthandazayo uNkulunkulu oyedwa. So there is nothing that can stop us ukuthi sihlangane njengabantu, even though we are from different denominations, different churches. Uma sikhangela mhla ka-31 injongo ngeyokubonga uNkulunkulu ukuthi wasigcina sonke umnyaka ka-2018 njalo lokukhangelela umnyaka ka-2019. So sinxusa abantu bonke ukuthi bebuye, injongo yethu yona leyo yokuthi sibe ndawonye sibonge uNkulunkulu, ngoba at times it looks like denominationalism get into our way, whereby siyakhangela abantu sithi laba ngabe-Methodist, laba ngabangaphi, laba ngabe, and sikhohlwa ukuthi into enkulu eqakathekileyo ngeyokuthi sithandaza uNkulunkulu oyedwa. So yikho saka siyenza into enjengaleyo ukuthi sihlangane sisendaweni.
Wenziwa ngaphi, isikhathi bani, njalo kungenwa ngemali kumbe akungenwa ngemali?
Kungenwa ngemali. Umuntu wonke uyanxuswa ukuthi ebuye namhla mhla ka-31 siyaqala ngo-8:00 PM Central Time. Siyabe siseGarland, Texas. I think we've been circulating ama-flyers lama-videos ku-social media, but uma ukhona ongafuna ukwazi more details bayakwanisa ukusibamba ku-phone number 469-648-9797.
Lo ngumfundisi Thabani Dube owe-Harvest International Church yase-Dallas khonapha eMelika. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7.
Ngifisela abantu baka Ward 3 wange West eka Chechete, ama villages wonke eka Chechete village, Ivulindlela village, Ivukuzenzele village, Mpumelelo village, Imvuthu village, Indlovu village, wonke bafisela inhlala impilo enhle, inhlala kahle, izimtuthuko eziqhubekayo, sihamba siyaphambili. Sikhamba njengabantu, sibambene, sisebenza ndawonye, singumuntu wakwaChechete, senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Yelo ke umlaleli we-Studio 7, silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.